아, 근데 끈수구치 우통도 세코리리 방유산 농민제도 세코리리 음대에서 보낸 세코리리 엔자로 쿠쿠란 과 주니 쿠쿠라 in terms of what 이거 그냥 우쿠루 우치인 거군
Nantu taba mnumzana mkomo uti nwena ngamazwi ka mnumzana malema.
Amazwi ka mnumzana malema ngamazwi asekhulunywe ngabantu abaningi. Masikhangela abanye abantu abangaphandle kwelizwe. Sizakhumbula ukuthi inyanga ezidlulileyo umongameli waseBotswana laye u-Ian Khama. Ukuwakhuluma inkulumo ezithishe ezifana nalezo ukuthi hayi umongameli sekhathele kathile omunye bese sikhangela ukuthi inkulumo kamalema le ngezinye indlela abantu amalunga ezanup f ayayivuma ngezenzo ukakhuluma sibona i-factionalism le ikhona zakhumbula ukuthi iminyaka edlulileyo uJoyce Mjuru ukhutshiwe kuleli bandla manje kulalokhu kuthiwa yi-Lacoste kulalokhu kuthiwa yi-G4 zonke lezi yizinto ezivumayo ukuthi umongameli sekhulile sebekhangela ngale kwakhe ngezenzo izanup f iyatshengisa ukuthi akuphela kusasa la sebekhangele ngale kwakhe yikubona kule G40 Lacoste faction.
Uyavumelana la yini unkomo ubaba Ndlovu?
Ye, but into engihlupha yenale ukuthi nani yabona ukuthi umuntu ukhulume ngomongameli weBotswana ukuthi umgabo sekukhulile umalema ukuthi umgabo sekukhulile mina ngithanda izinto zomthetho ngizaqala ngomthetho welizwe umthetho welizwe uthi wona wonke umuntu weZimbabwe ulelungile lokuthi aparticipate kuma-political activities as long as say the 18 years and above bese kubuya kukhetho lukapresident uthi wonke umuntu ole minyaka engu-40 siya phezulu uyavunyelwa ukuba ngupresident i-constitution elizayi kumi ukuthi ungafika iminyaka engaka kusamina abe ngupresident ngabe sikhuluma ngokuthi hhayi usedlula iminyaka leyani yokuthi usamina ngabe ngupresident ngaye ngithi hhayi usewonile kodwa akula constitution elize emnqumelayo njalo umuntu nguyozwelayo ukuthi hhayi mina sengikhulile i-constitution senza vuyele i-constitution yeparty i-constitution yeZANU-P F ithi wonke ilunga lomhlangano lilelungile lokuparticipate kuma-activities eparty alitho ukuthi kufanele iqine khonapho mina yime ngizwela ukuthi hhatshi sengidiniwe ayikela mphumile uma abantu bemkhetha laye ezibona engakhethwa uma mna sengingathi mna sibalutshona babalutshona bethi ngaphume babe sebesenza into engekho ku-constitution uma abaningi besi ngaphume babe seza into ku-constitution so kathesi ngibona ngani ungumongameli in terms of the constitution eZANU-P F leyohulumende hhatshi ngikufiswa kwabalutshwana abaningi bengafisa ukuthi sekhulile ngeqiniso kuma-elections bazakhetha omunye kodwa uma yikho sikhuluma nge-majority rules and uma lema futhi uma ngakhuluma ngayo ngaye kuthiwa iparty yakhe i-associated member yeZANU-P F ngaye ngithi iparty yakhe ilelungelo lokukhuluma ngeZANU-P F their own party they should concentrate on their business as a part of winning elections in South Africa iZANU-P F those are ZANU-P F issues they leave those issues to ZANU-P F
nantu daba baba Nkomo
ngizathanda ukuthi ngike ngiphawule ukuthi inkinga esizithola eZimbabwe sezikhokhelele ukuthi abantu ababalelwa i-3 million isuke eZimbabwe yazohlala la e-South Africa okungango ukuthi inkokheli ze-South Africa ngibona zilalo ilungelo zokuthi zikhomente ngokwenzakala eZimbabwe kungenxa yokuthi nxa kulabantu beZimbabwe abalinganisela i-3 million kutho ukuthi ukuba khona kwalaba abantu kuyabahlupha in terms of ama-services awakho ama-citizens kutho ukuthi iZimbabwe is no longer an international place also a domestic affair kwabantu be-South Africa bona athi inkokheli ze-South Africa zilelungelo lokuphawula ukuthi kwenzakalani eZimbabwe ngenxa yokuthi nxa izinto zingahambi kahle eZimbabwe baba-affected bese ngiphinda ngithi uyatsho ubaba Ndlovu ukuthi i-constitution ayila limitation ukuthi umuntu ufanele abuse ezibe ngakanani kodwa kwesinye isikhathi kufanele sinanzelele ukuthi umuntu ulamandla yini ulalo yini ikhono lokuthi asebenze sizananzela ukuthi umongameli behlale ngumuntu ongaphandle kwelizwe uzokuthiwa uyelatshwa manje uselenyanga kuthiwa kumbe useDubai akwaziwa lapha khona kodwa uloke phumula usephumula kakhulu kule nkinga ezikhona elizweni ilive le ayithathayo inde kakhulu angaze ngibone kwamanye amazwe upresident ethatha ilive ecishe ikwane inyanga lo wakithi uthatha ilive engaka kungenxa yokuthi amathambo sekhathele so kufanele ukuthi bona abezanup f bazihlolisise ngaphakathi babone ukuthi bangamphumuza njani ngoba sidinga ijongosi kudingeka ijongosi elincane lamandla elizancedi abantu bezimbabwe ukuthi baphume kunkinga lezi abalazo economically socially and politically.